Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukani ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 28 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we COVID-19 ngesikhathi igcikwane le coronavirus selihlasele ilizwe ngesiqubu.
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle. Chris Mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongwa bebhubha.
Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa lokubulawa phambilini kombhikitsho okhangelelwe ngolwesihlanu.
Utakunda Matsano bethunjiwe, abantu abamthumbilwe bebelezikhali behlomile.
Silengxoxo lomela isigaba seBhinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ophose wabotshwa ngamasotsha bemethesa icala lokukhuthaza umbhikitsho othi wawuzenziwa elizweni jikelele ngolwesihlanu.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama-AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama-AK-47 sokuthena.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ligcikwane le-coronavirus ngesikhathi leligcikwane selihlasela ilizwe ngesiqubu. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili ababhubhileyo, omunye ngowesifazane oleminyaka engamachumi amathathu lane 34, lowesilisa oleminyaka engamachumi amathathu 30. Inani labalegcikwane leli sebezinkulungwane ezimbili ezilamachumi amabili 2020, asebebhubhile sebengamachumi amathathu lasithupha 36. Kulembiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ethi kulabaphathi intambo bakahulumende ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Kuthi edalele ePhalamende lihle lavalwa ngemva kokutholakala kwamalunga amabili elegcikwane leli. Sixoxe lelunga ledalele ePhalamende engwebandla le-MDC Alliance unkosazana Lindiwe Maphosa.
Sithe sivuka namhlanje ekuseni sathola ama-message asitshela ukubana ama-meetings ama-committee ade kumele ehlale namhla amile. Kukhanya kuthiwa kube lesehlakalo okucatshangelwa ukuthi kungaba kukhona abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 abahlanganisela amalunga edale lephalamende labanye ade behambe labo besiya ku-trip ade belayo besiya phandle.
Njengamalunga edale lephalamende, ingozi inganani eyokuthi lingahlangana lalo udubo lolu olwe-COVID-19?
Ingozi yona ikhona Chris ende inkulu. Into esingayitsho ikhona ukuthi khona ukutheswa kube lo mkhuhlano nalowo. Akula testing Chris eyenzakeleyo kulaba nje abanjengathi, ngoba kunje siyabe sihlanganelana sisuka lapho esiyabe sikhona sizahamba siyengena kuma-communities sihamba siyehlangana lezimuli zethu. Okungangokuthi ngabe kuthiwa kuthe kwenzakala leyo nto kwasokuthatha umuntu wonke wathestwa, wabonakala ukuthi ngempela lelo gciwane asilalo, ngoba kwakathesa umuntu wonke uhlalele evalweni. Asikwazi ukuthi abayiwa ababe ku-contact labahlangane labanye yibaphi. So ingozi sibili yona ikhona ngendlela emangalisayo.
Kona esigabeni seMatabeleland South lapho ovela khona, unjani umumo kudaba lona lolo olwegcikwane?
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle. Chris Mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongwa bebhubha. Siyezwa amahungahunga abantu maybe ababuya belegcikwane behlinzelwe esibhedlela. Kunjenge last week kuye kwaba lokwesaba okuthize okwenzakaleyo, kucatshangelwa ukuthi kubuye isigulane esuke e-UBH sabuya sahlinzelwa eGwanda. Okungangokuthi kade sokulokwesaba sibili ukuthi COVID le ngamemetheka esigabeni seGwanda. So wesaba kukhona umemetheka kukhona silama quarantine centers amaningi akhangela abavela phandle labayabethe bathola umkhuhlane bephakathi. So ingozi yoni khona and into ebuhlungu enhlala ngikhuluma ngayo and into eyiyo evele isithwalisa nzima ikhona ukuthi akula ku tester okwenzakalayo ebantwini. Into ekhona yena le ama thermometer ama temperatures but awula le bayithi rapid testing ukuthi kuyatestwa sibili ukuthi umuntu wazakala ukuthi ulegciwani kumbika olagciwani khona ukusifaka engozini ngoba singaze sibe kuthwe sihlale ezindlini ukuthi ezigqoka amamasi ezilongu singakwazi ukuthi ngiqiniswa abantu abalomkhuhlane bangaki njalo ngobani kuyahlala vele kuyingozi emuntwini wonke. So hayi sisesikhathini esibi njengeZimbabwe sisesikhathini esinzima njengeMath South ngoba ukuhlalela evalweni lokuhlalela eminyameni lingazi ukuthi uhamba njani kuvele khona ngokwakho kuyingozi.
Unkosazana Lindiwe Maphosa lilunga ledalela eParliamente engwebandla leMDC Alliance ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Yebo 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 tsakaza muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanthambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane le coronavirus. Sizakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesikhathi ilizwe liphansi ngohlelo lwe lockdown. Mtsakaza muhle lingakhuthwa luhlelo The Connection ngo 8 ntambama lilami uMike Wobe.
Iziphathamandla zebandla leMDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa, ukubotshwa kumbe ukubulawa phambilini kombhikitsho okhangelelwe ngolwesihlanu. Amapolisa asethule uluhlu lwabantu athi bayabadinga phezu kombhikitsho lo. Umsekeli kamgcinisihlalo weMDC Alliance uMnumzana Job Sikhala, umkhokheli wabatsha kuleli bandla uMnumzana Obey Sithole lo nobhala kugatsha lolu uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba ngabanye abadingwa ngamapholisa. Kodwa uSikhala wethule umfanekiso kamabona kude esithi uyasekela umbhikitsho wangolwesihlanu njalo ufuna abenza inkohlakalo elizweni ikakhulu iziphathamandla zikahulumende zibotshwe. Kuthi abanye njalo abadingwa ngamapholisa ngowayekhokhela ugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF uMnumzana Godfrey Tsenengamu, umkhokheli wetajamu kasesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi, abomnumzana Godfrey Kurawone, Denford Ngaziwore, Robson Jere lo Alan Moyo. Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuleli bandla kobulawayo uMnumzana Dakunda Matsana ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngemibhobho ngolwesine. Isikhulumeli saleli bandla kobulawayo uMnumzana Swithan Chirohotsa uthi uMnumzana Matsana uhlukuluziwe ngokuthelwa amandla kagetsi enyaweni lokunye ngesikhathi abamthumbileyo besithi kachaze ukuthi ngobani abaqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu kuleli dolobho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uMnumzana Chirohotsa ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Utakunda Matsana bethunjiwe abantu abamthumbileyo bebelezikhali behlomile bethwele umbopho eposi fund AK-47 yokuthi nje njengabantu abangaso mabutho ngeke sibe kwazi ukuthi yimbopho bani kodwa ibikhona lokhuzenini umbopho ofana le AK-47 leminye njalo emncane engathi ngama revolver bamthathe endlini yakhe bahamba laye kachana ngachuti kwesinye isikhathi ngaba ngaphandle kwebulawayo bayamhlukuluza bamchaya bamnqunula bamphose emanzini bamtshela ukuthi agiqike phansi bemchaya ngogethi ngaphansi kwenyawo bemtshela ukuthi engakhulumi aphinde akhulume khonoko okwenzakalayo njalo bebembuza ukuthi olinika imali ukuthi bijengisele mhla ka 31 July ngubani bebuza ukuthi abanye abasekela udaba lolo luka 31 July ngubani baphinda bamfaka emodeni bemkhothamisa ikhanda bayichayela imoda leyana bayomphosela endaweni esiduzanda amalokishi akobulawayo kuzahamba kudokotela kusasa kumbe phambi kwakusasa yikho lapho esiyathola lezo ncwadi
kuyini ibandla lakho eselikwenzile ngalolu daba selulubikile yini emapholiseni
ipholisa lingabona lapho ukufika khona isotsha kalisoke lenze lutho mina kunjenje lami ngabotshwa ngamasotsha ngo-2019 ngafika e-police station amapholisa azithulela ayesenitshela okokwenza ngamasotsha so akuncedi ukuya emapholiseni into enganciphiyo baningi abantu be-MDC abasebaripote emapholiseni kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa ukuthi why ukhulumile wena ukuthi ubuhlukuluzwa why ukhulumile wena ukuthi ukuwe wathunjwa abantu thina sike sachapa fana bezanupf ekhona apha kokulayo ngo-2008 sathi sifike eSoutown police station amapholisa eSoutown bayala ukuripota into evamileyo kakhulu mbonani silamakhesi ayedlulwa ama-500 sibili abantu be-MDC asabaripota emapholiseni kungela lutho olukwenzakalayo
lobufakazi na ukuthi ngubani ongabe emthumbile
into le ibisenzwa abantu sibili abakhaliphileyo abangabe belolwazi ngendaba zokuvikela ilizwe abale-training yesisotsha ama-electric shocks siwezwa kumbali kumbe abantu ababesebenza nsida njengama-CIO cabangela ukuthi bengabe ngama-state security agents njengoba phela lapha ezweni kulicala phela ukuthi umuntu athwale umbhobho njenge-AK-47 ngoba ibizwa ngesikhiwa kuthiwa i-weapon of war so sokuvamile kakhulu ukuthi abantu be-MDC babehlukuluzwa abantu abahlome bethwele imbhobho engaka kodwa uhulumeni engenzi lutho
lo ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo iStudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ibandla leZANU-PF lalo likhuthaze abantu ukuthi bengaphatheki kulokhu kutshengisela. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla umnumzana Patrick Chinamasa ukhuze ummeli welemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols. Esithi uyisigebengu ngoba ejojozela umvukela elizweni. Uthi Namasa uthi engaqhubeka esenza lokhu umnumzana Nichols uzaxotshwa elizweni. Kesizwe amazwi kaChinamasa.
The US ambassador who I'm told is African American. He must be ashamed of himself. Totally ashamed of himself. He continues to engage in acts of undermining this republic. And if he does so, if he continues engaging in acts of undermining the republic, mobilizing and funding disturbances, coordinating violence, and training insurgency, our leadership will not hesitate to give him much notice.
Umnumzana Patrick Chinamasa ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU-PF. Ubekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare. Kolunye udaba olufanayo omela isigaba seBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uke wathwaliswa nzima ngamasotsha esesigabeni sakhe ngempelaviki. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama-AK-47 ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama-AK-47 sokuthen bangithole ngikhuluma losomabhizimusi ekade ngifuna ukuthi encedise izakhamizi lezana kade ngizitshuthi bezisakha idamu ukuthi zithole amasamende ngibathengele amasamende ngibathengele ifuweli le mota yokuthi khona iyethwala amatshe njalo iphinde iyethwala amanzi ngisakhuluma lo losomabhizimusi lwana ngabona ke sengithiwa khona hamba ndoda hamba ngale emoteni ngihambe emoteni ngiqutshwa ngamasotsha akade yele mbobo. Ngisiya fika ngale ngithole kulo second lieutenant okade ekhona ethi kimi indaba uhamba lo muntu ongela mask belo sobhuko i1 osuka kuleyo village lapho kade kulungiswa khona idam lona lelo. Ngase mbatshela ukuthi hayi usobhuko bese sonke emodern sibabili ngimsuse nje emzini wakhe. Kwathiwa asambi sokufuza ukuthi elihambe liyebhadala ifayini. Ngathi hayi ifayini siyabhadala, kodwa usobhuka umtshiye nini ngoba kula transport yokusuka eBinga usiye emanjolo kugcwele ama-roadblock indawo zonke, abantu abavunyelwe ukuhamba basebesiyekela-ke sasesihamba. Namhla nithe mvuka ekuseni ngavuka sentshelwa ukuthi ijoku yonke ibibhizi ikhuluma ngokuthi khona u-MP uhamba emobilize abantu ukuthi khona mhla ka-31 July kube le demo eBinga. Thina njengebandla mina ngakhethwa njengommeli weBinga North under EMDC Alliance. Njenge-EMDC Alliance kayisithi esihamba sikhankasa ukuthi khona kube le demonstration le kamhla ka-31. Thina ke singabe sivumelana labo abantu laba abathi kakube le demonstration yona leyo, kodwa ayisithi esihamba senza njalo. Njalo ke mboneka test and thola kulama message abhodayo kuthiwa khona ngibhizi mobilize ama-youth. Anza-ke ngihlangane lama-youth, ngihlangana lezakhamuzi, ngihambisa indaba yami ye-development. Angila lutho engingabe ngingaluwenza ngo-31. U-31 abantu bazazimobilize bodwa.
Wona umumo unjani khona ngapho eBinga?
Udubo lokutshengisela Chris iqiniso elikhona ngelokuthi abantu balethemba lokuthi khona anything okungabenza ukuthi kukhiphe izano kuyabe kukuhle. Amawadi wonke engiwabhodileyo so far atshengisa ukuthi abantu bakhangelele ukuthi u-31 July kufuze eguqule uhulumende, ngoba abantu bathi bona sebediniwe ngohulumende lo, sebediniwe ngodubo oluphakathina kwabo. Amapholisa, ama-CIO, amasocha ikakhulu laba abaphansi nxa bekhuluma lathi bathi madoda hayi vele siyalisekela qhubekela lini phambili ngokukhipha lomumo, yikho okukhona kuground ngalesi sikhathi.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edalele parliamente ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi izakhamizi zamalokithi amane athiwa yiwo alenani eliphezulu kakhulu edolobheni lakoBulawayo abantu abalegcikwane le-coronavirus, lokhu lingalandeli imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwaleli gcikwane. Izakhamizi zeMagwegwe West Country Park emganwini leNkulumane zithiwa zilokhu ziphithizela ziminyana abanye bengagqoki ama-mask, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leHerald lithi owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa wehlulekile ukuya emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokutshaya wayelinda abantwababo ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leDaily News lithi ukudonselana amandla okukubandla leMDCT okubikwa kuphakathi kukankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzora sekufike kusibanga esikude kulandela ukhetho olubikwa lwenziwa ngeviki edluleyo eHarare. Isigaba lesi sakhetha uMonzora ukuthi abe ngumkhokheli waleli bandla. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele nge-WhatsApp.
Ngawuqale kwami i-lockdown kwakuthi ngaqala kwatshengisile, manje kule lockdown ngapha kuthiwa kufanele kutshengisile mhla ka-31. Kuthiwa kona kwakuzunzima khona ukutshengisela kufanele kutshengisile. Abantu badubeka umhlaba wonke lo, abantu abaningi athola besemazwini ukuthi kade singazisebenza kithi lati eZimbabwe singabe sisebenza kwamanye amazwe. Manje hayi kunzima, kufanele ilizwe lalo like lilunga abantu besebenze kuhle kibe duze. Ngiyabonga mina uMax phuma ithulutho kugubi
Ngiyabingelela kubasakazi bethu abahle be-Studio 7 abasenzela umsebenzi omnandi kangaka omuhle oncomekayo. Hayi, igama ngeke ngizitsho siphi kodwa ngizathanda ukuya emphoselamelana. Ngibuza bona abakhokheli bethu belizwe ukuthi kambe siphakathi kohlupho olungaka sikhala thina ngomkhuhlane we-corona sithwele nzima. Bona abantu babhizi sibithi ngawucabangela ukudingela ilizwe imithi ukuthi kwelatshe ubhizeni ucabanga ukutshintshi imigwaqo ebizo ebezifake esithi Hell 6 Avenue ngifuna yabizwe ngo-Emerson Tambo somnyango. Asila ndaba lokutshintshwa kwamabizo akusilethele lito thina. Thina sithi sebenza isikhathi leso sicabanga ukutshintsha amabizo lawo usisebenza ngokudingela ilizwe imithi nezibhedlela uholisonensi imali ezizwakalayo bantu. Ndiyakutshela mna ngapha please.
Salibonani basakazi be-Studio 7, linelisi yethu leli ndawo ezimnandi. Libingelele lonke balaleli be-Studio 7. Thina besingacela kuphela uhulumende ukuthi kumbe khulume labo ema-business into zizame ukuyehliswa izitoro ngoba izinto ziyadula.
Siyabonga njalo kuhleli sikhuluma ingakuveze ebantwini ukuthiwa sikutsho loba yini. Sesizwile ukuthi sokula masitarata atshintshwa kobulawayo uJoseph Msika hayi uright umzindwa nomnankagwa aba wrong. Okungcono ukuthi kuhle uharare road lwana bamtshintshe bengugugrawund road uzawuguqela bonke abakhona ngale ababebulala abantu. Ugugrawund uyabe mele amagama amaqhawe ayebulala abantu ayebulala amandebele abayenza ugugrawund road bengaze basilethela umnankagwa kobulawayo abahle bethatha umgwaqo losuka kobulawayo siyabamba iharare ubengugugrawund road kuzawuba isikhumbuzo umgabe layo uyabe kuphathi kwegama lelani ugugrawund umnankagwa uyabe khona phana kugugrawund umzinda la yabe khona kwampana kuground bese usithi abantu abale ngqondo bebhalwe kobuthi estarit nezawobulawayo.
Kunjani msakazi we-Studio 7 kanye nabalaleli bonke we-Studio 7 yalibingelela lonke linjani ngendawo ngendawo. Msakazi wami into engiyibonayo singamandebele emathebelelendi engikubonayo ukuthi lolu abantu abakhuluma ulimi lesishona ezindebeleni basihlukumeza basithathela phansi. Ungabheka manje into eyenziwayo nge-MDCT ekamakhubhe stili umakhubhe sebemnyathezela phansi futhi ezimndebele mandebele vulana amehlo libheke ukuthi abantu beshona basenzana. Kumele umndebele azimele siphume kuluhulumende wamashona sizimele siye kumthokazi sonke sizamele ukuvota umthokazi ikhulise imathebelelend because angeke wafuna umndebele waba wabusa ilizwe noba yiphi iparty enumshona phakathi ngeke umndebele waba phezulu uzodlala umndebele engaphansi komshona. Akusiyo into iright ukuthi umndebele ahlale ingcindezela kanje ayisijabulisi thina singaphandle kwelizwe lapha ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa abantu besishonini besetha imisebenzi sitha yonke into ngabheka yonke indawo phethe abantu besishonini ama-ofisi amakhulu aphethe umuntu besishonini emathebeleni la sizalwa khona siphethe ngabantu besishonini thina mandebele asinayo iseyi emashonini. Ngiyabonga msakazi wami ngicela leli lizwe mandebele sizame ukuzimela. Ngiyabonga msakazi wami.
Ninjani basakazi baka Studio 7? Ya sizwile lo muntu obekhuluma lapha ethi nosebenza emoshari baphatha impahla ezile corona. So njengoba la ithwala izidumbe yake ethwala i-corona kufanele ukuthi amapholisa amdinge amophi unless nxa engumuntu othengiweyo ngababusi belizwe. Lo nguye okumele abotshwe yena kungakayidingwa labo bathwala izidumbu laye ulecala ngento ayikhulumileyo ngoba uyinguye okhipha i-evidence. Yisi sibotshwa sawuqala okumele adingwe abotshwe yena lo muntu okhulumayo njengoba epublisha kangaka ethi kuthwala izidumbu. Kungabi ukuthi yena into leyi ufuna ukuthi kubotshwe abanye kakubotshwe yena first xa ikhuluma iqiniso ulamanga ipolitics leyo ayikhulumayo kusetshenziswe yibonabo abamhlohlileyo ulamanga angatshela abantu bezimbabwe amanga kahlonipha abantu sesadinwa ngamanga.
Salibonani balandele bakastudio 7 lonke linjani liyaphila lonke lubhane emagushwini endamuleni egandangulo esingarangande emakhovu lentenkwente kofeya linjani lonke khonaa apho lakhona ngapha emakurubusi ejotshole ekhwara yengombane emanganga ngesobendle linjalo lonke bantu bakithi khona ngapho liyaphila. Ngiyalibingelela lonke bantu bakithi shuwa liyakhala khona ngapha ezimbabwe nampo into zisiba nzima ngamandla lo mkhuhlane osufikile shuwa. Ngiyazibuza lizayenzani khona ngapha emagoshini shuwa emagwadini amakhemeswane shuwa lizadla amakhemeswane shuwa noma kuthiwa i-lockdown ibekini khwapha yazibuza lizadlala shindlali bambeka ngakasho emagushini. Hayi bantu bemagushini shuwa hayi likhuleke enkosini kodwa kodwa lilime lingadeli ukulima ngiyazi umhlabathi wenu kahle khona ngapho izibomvu ngapho zikhona ngapho edandanda kubo edandanda lebobhande ngapho ngiwazi ukuthi ayikukahle ngapho emakurubusi konke lusulo ngapho emaphanabomvu elosangwe lapho esigayweni lapho elosangwe lapho lilime kakhulwini ngiyalibingelela lonke bantu bakithi hhayi andikhohlwa isigaba zami lezona kahamba kakhulu ngisasebenzela khona ngapho ya ngiyalibingelela lonke ijotsholo lapho lale khona ngapho kuluphahla ijotsholo andikhohlwanga nje salibonani lonke khona ngapho lanemakurubusi ngayimizi yabo nje sabona mngani wami ngiyazibuza utsho saphila lani khona ngapho ejotsholo qaliso jubane nje sakubona lenjane lonke lani khona ngapho endamuleni melusimlala ngithi lenjane lonke bongani khumbulani hhayi ndikhohlwanga bafethu ngiyalikhumbula lonke okhuluma ngofukuzele eBotswana
ngalivuka njani lonke basakazi bakwamthwakazi nani mthwakazi omuhle kanti abantu angazi bantu besintwini alifunde ngani if you may quote inkulumo kaNkomo ukuthi owedolobheni uzoba ngowedolobheni kuzosala indoda ndoda edolobheni yisi sikhathi sakhona ke lesi njalo watsho wathi lingezwa uma sokuvuka imvukela sokungani kuyaliwa libayeke labantu basempumalanga balwe ngoba into le ngeyabo zikhipheni bantu bakamthwakazi entini akusiyenu lenzokwenu lilwele linamalungelo enu lokwehlukana nalo doti lo eZimbabwe lo yini manje masokunje sokuswelakala nezibhedlela abantu sebebonakala benqumisa belwisa ukuthi bezibeyelatshwa emzini engaphetsheya kubonisa khonokho ukuthi ilizwe selifile ngayifemo ngasithi lensimbi sezabola hhayi lokuvalwa
salibonani bahlali bakomnyama salibonani bahlali bakomnyama abangaphandle kwelizwe lapho likhona kubobotswana south africa phetsheya kwezilwandle icela lihlangane libe imbumba sincedisaneni lapha lenkinga emgodi umgodi ufile kufuneka 510 rand ukuthi sithenge uyu imigodi ifile bakithi ifile bantwana bakamnyama le kulilima west nje yonke imali ingahlangana mebelive lesikhwama sokuthi sizilungisele umgodi ugovernment bathi akulani imali ayifakayo ku-DDF so insimbi zemgodi ziyahlupha ngikhuluma nje umgodi wakwamagiya ufile owakovele mufile mhlawumbe bazowulungisa namhla umgodi wakwamabatha ufile owakogwamagwama ufile amsure bawulungisile so hlanganani bazali selingabazali njengoba lingaphandle kwelizwe lathi ngapha abazali sizakhuluma labo bachachaye lokho abakukwanisayo sikwanisa ukuzilungisela imigodi bakithi kunzima inkomo ziza kufazibulawa ngamanzi njengoba liyakwaza silamadamu lamadamu sibili liqhuquzele abalabantwana ngapha sizaqala ukuyegeba futhi idamu kancane sibuye sisebenze iguta iguta lokuthi lo nyaka sifuna ukubuyela emasimini kuluswe sibhizi siyakhuluma sicela lisendelane yo imessage naleyo kuma WhatsApp liyenza igroupu sihlanganeni bantu ngoba singalinda ugovernment ayikho into zalunga noma kungaba yibulili ma west yonke kube yiward 9 ward 13 ward 13 isuka khona le duze lakokhame iward 9 isuka khona lapha komnyama siyaphelela omakhulela ngiyabonga ngubhanda komnyama esigabeni sakomnyama kwamagwama village ward 9 bulili ma west ye Plumtree ngiyabonga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, isidumbu sikamnumzana John Lewis walwela ilungelo labensundu obhubhe ngeviki edluleyo ubevaleliswa ngabanye bakhe asebenza labo njengelunga ledalele Congress esigodlweni iWashington DC. Iningi livalelise isidumbu sikamuyi esike sayafika lalapho adabuka khona eGeorgia, kodwa umongameli Donald Trump kayanga valelisa umuyi waqoqa ukukhalala ukugcotshwa kukaTrump aze anqobe kukhetho ngomnyaka ka-2016. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa kumbe ukubotshwa phambilini kombhikisho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.